So we see card descend about VOA in the belly.
Lami ngibonge uthando nokawande obesipha indaba ngolimi lesishona. Lingalivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesihlanu mhlazi ku-8 Mpalakazi 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla le-CCC lithi ilunga lalo uSylvester Chiundiza uthunjiwe elokishini le-Epworth eHarare ngolwesine watshaywa kabuhlungu wanathiswa ithefu.
Lokulunga lethu le-Epworth elithunjiweyo umalume ka-Anna Fund lo wayekhethiwe ke ngumongameli uChana Sotabe ngumeya we-Epworth wathutsha uthunjiwe izolo ntambama wagongodwa izigebenga wasilela esibhedlela.
Amagqwetha kaMnumzana Sengezo Thabangu athi ukuvinjwa kwamalunga ebandla le-CCC ukuncintisa kukhetho lwama-by-elections olwangomgqibelo akusoze kuguqulwe lanxa sebeye emthethwandaba kuyaphikisa lesi sinqumo.
Elandelayo yathi ngeyokuthi laba abaqothwayo bengasebenzisi ibizo le-party ukungena kunomination laku-election elandelayo mhlaka-9 ye-Saturday.
Kodwa ibandla le-CCC lithi uZulu engadeli inhliziyo ngesinqumo somthethwandaba.
Isinqumo esidakiweyo ngasila lokuba yinjani, and thina njenge-CCC asisilandeli leso sinqumo, njalo ayisiso sinqumo esizasigayida ukuthi kwenziwani phambi kwakusasa.
Ele South Africa selicele izihlobo zikamnumzana Talent Moyo odabuka eKezi lomnumzana Felix Nkomo ababulawa eDeep Sloot ukuthi baye endaweni lapho okwenziwa imininingwane yesifundo ama-DNA test eJohannesburg. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ibandla le-CCC lithi ilunga lalo uSylvester Chiundiza uthunjiwe elokitshini le-Epworth eHarare watshaywa kabuhlungu wanathiswa ithefu ngolwesine. UChiundiza ngumalume kankosazana Anna Sande owakhethwa ukuba ngumeya welokitshi le-Epworth kodwa wasuswa ngumnumzana Sengezo Thabangu. USande wasuka emzini wakhe wayaphephela endaweni engaziwayo ngoba ebikwa ezingelwa ngabalandeli bebandla lezanu PF. Sixoxele isikhulumeli sebandlaleli umnumzana Promise Mkhwananzi ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Yebo, kuliqiniso lelunga lethu le-Epworth ke elithunjiweyo umalume ka-Anna Fund lo wayekhethiwe ke ngumongameli uChana Sotabe ngumeya we-Epworth wathutsha uthunjiwe izolo ntambama wagongodwa izigebenga wasilela esibhedlela. Sizamele ukuyaripota indaba le emapholiseni, kodwa ke amapholisa alile ukwamukela iripoti yethu esithi wona kumele abuye yedwa iloba elwela empilo yakhe bafuna ukuthi abuye yedwa enkamba azoziripotela yedwa. Sasesicela kamagqwetha ethu ukuthi ayibambe lindaba.
Ulimele okunganani ngoba sizwa kuthiwa kukhona njalo okunye akunathisiweyo?
Yebo, kukhona kuphandle umzimba wakhe kale malambo nolimalele engaphakathi ngoba kuthiwa unathiswe itshefu, kodwa sikakwazi ukuthi itshefu le enathisiweyo imlimaze kanganani. Indaba yakhe isemadokoteleni asahlola ukuthi babone ukuthi ukulimala kwakhe kunganani.
Manje njengoba lisithi amapholisa awangani awayamukelanga udaba lolu, linalilisa luhambisa ngaphi? Kukhona yini eliza kwenza?
Sizabe silokhu silwisa ukuthi siripote emapholiseni, but lokwazisa ezinye inhlangothi ezingabosadaki labo-international parliamentary union lamanye nje ama-organizations achiyeneyo okwenzakalayo eZimbabwe. Kodwa kuqakatheke kakhulu ukuthi sifuna ukukhuthaza izakhamizi labahlali lama-residents ukuthi bengavumi ukuthi omunye wabo athunje bekhangele, ababuthane bavike babophe bani ukuthi hhayi akula muntu ozayihambe kuthumba abantu balayinini lesigodlweni lapho esisala khona sikhangele. Indaba yokuthumba abantu kufuze iphele eZimbabwe.
Manje ngokuzwa kwenu kuthiwa kuhambe njani? Baphongumsukela yini, kumbe kukhona lapho kade ekhona kule mbuthano kumbe into enjalo?
Bapho umsukele esendlini besithi kumele aqambe lapho kulo anasande kodwa lo abavele bemdinga kakhulu wasesala ukuthi ngakwazi ukuthi uanasande uka ikho ke sebemthatha besiyamhlaba ke bemthela ichefu emzimbeni wakhe
yena uanasande ulokho ecatshile
uanasande ulokho ecatshile ezama ukuvikela nokulondoloza impilo yakhe ngoba laba bamdingayo khanya bazimisele sibe ukuthi bambambe bamhlukuluze ngingakhuluma naye efonini namhlanje ekuseni ngifuna ukuzwisisa indaba yokudingwa kwakhe wangichasisela ukuthi hayi ucatshile bafuna ukumthumba bamhlukuluze kakhulu
lo ke ngumnumzana Promise Mkhwanyanzi isikhulumeli sebandla le-CCC igqwetha likamnumzana Sengezo Chabangu umnumzana Ngqobani Sithole uthi ukuvinjwa kwamalunga ebandla le-CCC ukuncintisa kukhetho lwama-by-elections kusoze kuguqulwe bengaze beye emthethwandaba njengalokhu asebekwenzile kuyaphikisa lesi sinqumo. Umthetho uthi isinqumo somthethwandaba silakho ukumiswa nxa singaphikiswa. Kodwa usithole uthi isinqumo sayizolo asiphikiseki. Ake sizwe amazwi akhe.
Okwenzakeleyo ukuthi kade kule ndaba ezimbili enkantolo ye-High Court eseyabari eyokuqala kathi ngeyokuthi ku-interim secretary general we-party i-CCC engasebenzisa amandla akhe ukuthi laba abangasemamembers e-party babaxotshe e-parliament ku-senate lakuma-municipality atshiyeneyo i-order naleyo igrantiwe ngo-justice Chitapi then elandelayo kathi ngeyokuthi laba abaxotshwayo bengasebenzisa ibizo le-party ukungena ku-nomination laku-election elandelayo umhla ka 9 nge Saturday iapplication yena leyo isigrandi abantu bonabo kabasoze babe khona
lo ke ngumnumzana Ngqobani Sithole igqwetha likamnumzana Sengezo Chabangu kusenjalo iCommission yezokhetho eZimbabwe Electoral Commission ibisithumele amaphepha okuvota amaballot endaweni ezithiyeneyo zelizwe lapho okulokhetho khona kulamabizo amalunga ebandla le-CCC asexotshiwe kodwa iZEC ibikwa isithi amaphepha alamabizo la awasoze asetshenziswe. Sixoxele siphathamandla sebandla le-CCC umnumzana Prince Dubeko Sibanda oligqwetha ukuze sizwe ukuthi bona bathini ngalolu daba.
Chris isinqumo esiphiwe ngu-Justice Katio isinqumo esidakiweyo ngasila lokuba injani andithina njenge-CCC asisilandeli leso sinqumo njalo ayisiso sinqumo esizasigayida ukuthi kwenziwani phambi kwakusasa esikukhuthazayo ukuthi abasekeli bethu bonke kabalungele ukuyavota ngomgcibelo besiyavotela amalunga awedale le-parliamente lamalunga awekhansili ayiwo ababevele bewavotele lokho ukuthi u-Justice Katio le-High Court iten asilandakho ngokwabo bodwa lokho nxa kuyikuthi kuyayehlula ukuthi kuvotwe nge-Saturday kutsho ukuthi izanu yabe isithe khona kuleli lizwe akusela mavoti so sitsho ukuthi siyabe sokufuza ukuthi sikhulumisane ngezinye iindlela ezingelani namavoti sesiyabuyela kubo-1960 sesibuyelile kubo-Smith ababesiyalisa ukuvota okutsho ukuthi sokufuza ukuthi sisebenze ngenye indlela but okukhona kathesi ukuthi abantu bethu ngomgqibelo ngabahambe ngobuningi babo bayevotela ama-MP abo lapho kudikliwe khona ama-by-elections ngabahambe bevota ngobuningi babo ngoba ama-MP abo ayabe khona ku-ballot paper
manje umthethwandaba ungenza lokho esikuzwayo ukuthi bathi bona i-judgment yakhona le ayingeke yayenziwa i-appeal lizathatha nyathelo bani
akula nto krisi okuthiwa khona i-judgment le ayingeke yasuspendwa i-appeal akula nto enjalo uyabona laba bantu abangeke baluma bephozisa ukuthi izolo lokhu ukhikha ehambe emthethwandaba esiyadinga ukuthi emise ezinye izinto wafuze zenziwe u-chief justice uMalaba watsho wathi yena ukuthi khona i-appeal yonke iyasuspenda noma ikuyini obukake kwenziwe yi-court ephansi so ke kutsho ukuthi yikho okwenzakalayo ke khona lokho kufuze kwenzakale ngaleyo ndlela abangeke baba ngendlela yabo bona ukuthi bona benza ngendlela yabo kube lendlela yabanye ngomgcibelo kulamavoti amavoti lawa ngokuyatshengisizana ukuthi hathi abantu kabayifuni yikho kuyakwenzakala abantu kabacume abantu kabajikame abantu kababe ready ukuthi behambe bevota ngeSaturday bevotela ukuyala ukuthi leli lizwe lingabi yi-private enterprise kamnangagwa labantu abakhe kodwa kakube lilizwe labantu bezimbabwe abantu bezimbabwe bahambe bevota ngabahambe bevotela i-CCC bevotela i-CCC eyiyo eqotho hatshi leyi elufudi olufakwe esihlahleni ngumnangagwa ebesethiwa khona ngekachabango asila-CCC enjalo
lo ke ngumnumzana Prince Dube Kosibanda isiphatha amandla sebandla le-CCC njalo oligqwetha Ele South Africa selicele izihlobo zabazali abadabuka eZimbabwe ababulawa ngabantu eDeep Sploot kwele South Africa ngeviki edluleyo umnumzana Talent Moyo oyekezi lomnumzana Felix Nkomo wazalelwa eCholocho ukuba ziye endaweni lapho ukuthathwa khona imininingwane yosendo ama DNA test eJohannesburg Obesonta lababili laba kusonto yamapostoli umnumzana Mehluli Ncube uthi kukhanya kuzathatha isikhathi eside kungakabonakali ukuba imizimba le ngekabani ngoba ababili laba bagangadwa ngamatshe bachiswa ngamathaya ezimota. Uncube utshele uGibbs Dube Studio 7 okunengi ngalolu daba.
Lokhu kusalungiselela baba into zangkhona zihamba kancane kancane. Ngoba bahambile laphana abanye bami mina benibhizi nje ngisemsebenzini ngitshayisa khona nje njengamanje kodwa into ekhona yokuthi bafuna ukwenza i-DA i-DNA test so i-DNA test yakhona ibingakayenziwa kusasa kufuneka abafowabo walaba abantu abatshonileyo kufuneka abafowabo so kumele bekhona kusasa and then ukuthi bazayenza kusasa angazi ukuthi bazobachecka kusasa kuhle kuphelele khonapho mbone ngani yinto elokuthatha isikhathi leyo esikhathini esiningi so angazi kusasa bazohamba bekhona and then sizezwa kusasa ukuthi uhamba njani ngoba sizoba le meeting kusasa
singathi-ke ukhanya babathisa kulokhu ukuthi vele abakhanya lokuthi lombani lombani
ingathi akhanya ukuthi lombani lombani kodwa into yakhona into akade siyithemba thina ukuthi njengabantu ababhayo la magama abakhona kusho ukuthi manje ngoba i-government kuyiye beyabe besemoshari yase-government kutho ukuthi yibo abakwenzayo lokhu ukuthi nabo beze bethemba ukuthi yibo laba abantu esibafunayo
ye khonapho kodwa baziwa ngoba babe bebabili bethiswa laba so sebekudingisisa ukuthi kulowo ngubani lalo ngubani
yebo baba
so ungathatha isikhathi eside phela
asazi kodwa sizibazozama ukuthi kuncenga-ncenga ukuthi besenzele kube into ephuthumayo ngoba abadala ekhaya into ezifana lalezo ukuthi kuthatha isikhathi futhi babe bengasaphathekanga kahle ukuthi mhlawumbe abantu laba bazobuya woro kanjani into esiyikhalelayo thina ukuthi besenzele masinya ukuze labadala labo benjani begelisa inhliziyo zabo bebonile
singathi kathesi-ke babuthene ngapha abantu khona ngapho kule South Africa
okwamanje hhayi akulabantu ababutheneyo kusho ukuthi ukubuthana sizaba le meeting yokusasa eyokuthi sicele izandla ebantwini ngoba liyazi izimali zangikhona kunje kungu-December kunzima labanye abantu bafuna ukuya emakhaya into ezifana lalezo ya kuthanda ukubanzima sibethu.
Ye nxa sikhuluma nje ngesimo elikiso khona manje kule South Africa liminjani kuyalethusa kakhulu kumbe akusichazele ukuthi abantu abathini abadabuka eZimbabwe
khona kuyethusa kuyinto ethusayo sibili ngoba abantu uma ungabe ukhonza lo muntu umazi ukuthi hayi lo muntu asotsotsi akayenzi lutho akatshontsha akayenzini uyazisebenzela umethol deepest job uyazisebenzela omunye uthola ukuthi uyasebenza nsuku zonke and then ubusuthola umuntu onjalo ebulawa kuba isimanga esikhulu kakhulu.
Umnumzana Mehluli Ncube ngokubandla lezokholo lwesiKristu elemisebenzi yamapostoli ubeqoqa lo Gibbs Dube o Studio 7 ese Deep Sploot kwele South Africa. Udaba lokuthi abeZimbabwe lezi zalane zakwele Botswana sebe zithekelelana kungasetshenziswa ama-passport kodwa izithupha lwamukelwe ngabaningi eZimbabwe. Umongameli Emmerson Mnangagwa wazi selokhu izolo esemhlanganweni othiwa Kusi Ideas Festival oyenzelwa kwele Botswana. Siqoxe lezi zalane seZimbabwe esihlala kwele Botswana umnumzana Senzo Mseleku.
Kukunjalo umcabango lo has been on the cards for or it has been proposed for a few months. Ngiyazi ukuthi uMongameli Masisi ukhuluma udaba lolu some months back and yes kungayenzakala ukuthi kuza yenza ukuthi kuthole ukuchapha abantu abaningi ababele kwele Zimbabwe beseza ngapha. Into ezimele siyikhumbule njalo yikhona indeed umcabango lo is designed ukuthi uyenze ukuthi kube lula ukuthi umuntu echaphe. Angithi passport eZimbabwe idroma ngalisayo ibhatalwa ngama hard currency ngama US dollars ungayilahla izimali eziningi. Lalapha njalo futhi eBotswana ba increase ama prices ama passport. Kanti umuntu engalahle passport I think ukuthi uyinanzinge ukusha is about 1000 pula. So his money is okona. Those kind of things ngesilungu they call it ama barriers to trade. These things ngenza ukuthi khona abantu bengachaphi bethenga bethengisa ngenxa yokuthi khona abalazi izimali zokuthi bebhadale ama passport. Kodwa into kumele siyinanzelele ukukhona this program iyenzela ukuthi khona kube le traceability yabantu ngoba it's designed ukuthi iyehlise the number of people abachaphayo illegally. Abantu abachapha beseqi border ama border jumpers ukuthi umuntu ngayise ngapha eseBotswana or indeed engapho eZimbabwe akwazakala ukuthi ngubani engagula akula umuntu mazi ukuthi ngubani engachaya imota engatshontsha it's then kube le traceability ngabe uchapha ngesithupha sakhe isithupha lesiyana yisohamba laso laseborder bayakwazi ukuthi uzibani bani ungenile lamalanga nje it makes it ukuthi kube nzima ukuthi wena indaba ufuna ukuchapha useqi border uchapha illegally umuntu echapha illegally when this thing comes in uyakuza loku kusukusobala ukuthi umuntu lo is a criminal ngoba akula any other excuse ukuthi uchaphelani ungela mvumo ungela sithupha njengomunye umuntu nje between the two countries.
Zona izizalwane zakwele Botswana uzibona zisamukela yini leli nyathelo elithethwe nguhulumende wabo lo eZimbabwe?
Well abantu bayachiyana ayambona ukuthi kungayenzakala ukuthi izizalwane zonke zeBotswana zicabange ngendlela efana nayo whether bayavumelana lelo hlelo lolu or abavumelani lalo. Kodwa engikwazi ukukhona bakhona nje abakhulumayo besithi hey lapha kuzahlupha ngoba already kulama kule element yabantu abavele eZimbabwe othola ukuthi they are involved in crime nxa kuthiwa kulele zigebengu ngalokuthola baphakathi nxa kuthiwa kutshontshwa inkomo baphakathi nxa kuthiwa kubule umuntu omunye wakhona ngowekhaya. So abanye bayethuka bayakhuluma nje ku-social media ukuthi hey mbakithi sizenza njani manje nxa abantu sebengela ungathi into ebalimithayo ukuthi bechaphe and i-passport laphana yiyo yayilimitha ukuthi lawe ubuzimisele ukuthi lapha nxa ngikhipha izimali zonke lezi all those hundreds of dollars kumele mbe ngikwazi ukuthi into engiyichaphela ngale into eserious benxa umuntu ezavuka nje ekuseni ethi isithupha nazo ukuthi ngichaphe mhlawumbe umuntu lo ekafeel i-cost leyana uyangena nje ethi mane ngiyewona so kula abanye abakhuluma njalo kodwa nxa ukhangela abantu abahlala especially in the northern districts or ama-districts lawana which are neighboring eZimbabwe kulobunini obuningi laphana between abantu abahlala ngapha labantu abahlala ngale abahlala across the border so labana they are very happy about it bingoba kuyabasiza ukukhona they don't have to bebehlala umncangela passport kasakhwanisa ukuchapha they can just chapha nje into eyayisenzakala kudala kuthiwa abantu babechapha ngama-day pass uhambe uyedempisa somewhere usuchapha kungela before indaba le yama-passport ingena so izanceda I think into ekhona ingahamba wonke umuntu ongapha izizalwane zasebotswana ziyikhayela indaba lokuthi ayiyidonse 1-2-3 months bonto zasebenza njani and then into yokuthi obviously mbichana kancane kancane abantu bazayijwayela bebona ukuthi ayasebenza yini or kuyala nyabo
hayi lathi siyabonga lo ke ngumnumzana Senzo Mseleku isizalwane seZimbabwe esihlala kwele Botswana Uma manje sengidedela imuva ngilitshiye ezandleni zenu linabalaleli bethu umbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Alibona nsaloni basakazi abahle kuzo zonke izindawo ezihlukahlukene. Sicala lisifuzele phela laphana amakhehla la ezanu la ukuthi uma isitona alando ubulawa kwebandla le-TPC. Why bengamixi kina laba abantu ababulalayo bebulale ngapha kuzanu uphinde ubulale ngapha ku-ND ku-TPC. Why kusikho isayidi lilodwa kwabe ukuthi mhlawumbe abanani lokubulala. Anikezanu la kazi bethiwa kudlala ngengqondo zabantu yazi. Ayobehle bathatha basezibesenza izilimi kanti izilimi ayiba. Ababoni bona ukuthi izilimi alimasi kukhuluma kobulima lokungabantu abadala kunje angabakhehla ekhuluma into ezingelangqondo kanje
hayiyaya
ala ungathi babolile emqondweni amakhehla ezanu la kufa abantu be-CCC bodwa awutshanisa la zizwi ingane ngakho
salibonani salibonani ngu-Studio 7 ngingu-Chuma elupani ngithanda ukusola kakhulu ubaba uchuma ngoba engumfowethu ubaba chuma akuzame impela ukuthi linanzelele ukuthi abantwana bezimbabwe baphila njani abantwana babo baphila nzima kakhulu bayasebenza kwamanye amazwi khona la benza emsebenzinisha final bayenza ekhala kodwa ngenxa yokuthi izimbabwe ayilamani ayilalutho kugcine nje amasela kuphela manje kungani manje babachuma la isupporta izanupiefu abantwana ezimbabwe ehlupheka kanje baba uchuma njengomfowethu akuzame ukubona kunandlelela ezinye izinto abantwana babo bayafa lapha Africa bayafa kodwa benza imisebenzi emihle kakhulu abanamapentheni kufanele ngabe lezi zinto bazenza ekhaya kodwa bazenza kwamanye amazwe ukuze lathi kusithelele amahloni why wena kungakuthelele amahloni ilizwe elihle ilizwe lilokhu elisifa lihlaphansi kodwa lilokhu lisizanupiefu
Sithi osele bathi titha lo mina ngiphatheka kabi manje ngoba bathi uhulumeni lo esinayo uhulumeni kazivuse uyena lo uhulumeni kazivuse lo siphatha ngale ndlela esikhona manje asinakho esinakho amanzi asinakho ugesi kasinayo imigwaqo kasinayo yini esinayo uhulumeni kazivuse wayingcono kabi uhulumeni amakhiwa ngoba obaba bethu babesebenza babengalali awukhona ukudla babengashwele manje phela lo uhulumeni kazivuse phela kubuhlungu manje ngoba ayikho into ekhona mathi titha
Studio 7 njani la mina ngifuna ukubona CBD inkulumo yabadala ukuthi ungayizwa sikhala kakhulu sizadabuka ngoba lokho sokusenzwa izani lokhu hayi khona ukuthi ingene ezikhwameni zabantu abazidingelayo imali behawula isingena sibasethi abadala abadinga ayizwa sikhala kakhulu sizomfuna ukubona ukuthi uthi indlu yomuntu omdala kanti weyiphansi ngifuna ukubona ukuthi kusele kuyona lo umuntu ukuthi ungayizwa sikhala kakhulu sizadabuka indlu yomuntu omdala kanti weyiphansi ngoba lokhu sokukukhulu lokhu okwenziwa izandla ngifuna ukubona sile ukuthi isidabukile yini
Joseph ubaba layizwakale kahlethinga nosonke if usongezwa i-right wakumele alungise ngetinto not ukuthi alungise izinto enikeza i-ZANU-PF i-advantage not ukuthi alungise izinto enikeza i-ZANU-PF i-advantage so yikho okubonisa khona phela ukuthi usongeze uthunyiwe noma ngabe wenge-TPC kodwa manje sesebenzele i-ZANU-PF lokho kuyacaca nje kusegcekeni nje ngabe kwakungumuntu vele we-TPC See, in this isifiso sikaZulu kwezolungisa izinto within ACCC ahloniphe futhi nabantu abavotileyo bavotela abantu kwakumele abahloniphe so hayi songezwa lo hayi naye kwabudinto inkulumo zakhe ayazizwakalisa umuntu omaye engakwazi into angayikhuluma kumele azithulele nothi ukuthi ake sihlukumeze sizwe sobuhlungu phezu kokuhlungisa ukuzwayo thina usixolele babudini moya usixolele ma ungena nto yokukhuluma uyazithulela nxa kubavele usekele usongezwa uhle ukhulume straight ukuthi usekelele usongezwa ungagudli iguma baba ungagudli iguma thina sikhathele ngabantu abanjengani so sikhathele ngabantu abangaqedakali abanjengani nabosongezwa nabophuke ngayo sikhathele ngabantu abanjeng
sanibonani sanibonani bafowethu nonke sanibulisa ngithi nje namfahlafahla ngamafishane ayi siyamuza ugawule bakithi uyakhuluma umadala uyakhuluma yena ngenxa yobukhali ngokuthanda ukudla umuntu othanda ukudla laba abakhetha ukudla kunabantu bakubo manje babhizi balandelana nomnankakho ezibhunu zakhe bekhohlwe ukuthi umnankakho lo wasibulawa wabulala abantu bakibo kabuhlungu kodwa manje ubhizi yosuyegxeka ne-amerika ede unkulunkulu uzobajesa kabuhlungu yena ke waye bengajezisa umnankakho wabo lo ngoba yena nomnankakho wabo hambe ebulala abantu khona izolo loku baqeda kubulala umuntu kabuhlungu omore blessing bafaka buhlungu ngayo izanu p f kodwa ubhizi uyabona iy'ndaba zangakudele ukhulusa ositshela iy'ndawo zegaza into yokuphayalungelo solve inkinga khona laphana ekhaya ngomnankakho wabo lo ubulala madala lo ogugileyo ngiyabonga
gawuli thendula umbuzo owubuziweyo kuthiwe i-amerika loba isenza imisebenzi emibi leyo wena oyitshoyo ukuthi iyayenza egaza akumelanga ukuthi besole imisebenzi emibi eyenziwa ezimbabwe na eyenziwa ezimbabwe na phendula umbuzo owubuze wona babuyelela khona ukuxhanxatiganingana uyazi into oyitshoyo phendula umbuzo owubuziwe gawuli sidiniwe ngani gawula lethumi sidiniwe sikhathele ngezanu p f sicela ukuthi liye lisixelele kancane isixekelo sesitshaywa ngumoya lezanu p f yen lezimbabwe liyasitanala yasinyanyisa sikhathele siyaduka sijele sisabalele imezwe yonke njengamacimba asabalele iganga lonke alilasisizile njani lona lingabantu bangaphi kanti deha
lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu lisithumele ngeWhatsApp kunumber nombolo zethu ezithi +12024650318 okwamanje ke sizwe udaba oluveza imbono kahulumende welemelika
umabhalane omkhulu kuhlangothi lukahulumende wakwelemelika olwe-USAID uSamantha Power utshele abasemhlanganweni we-Second International Grain from Ukraine Summit ukuthi elerussia elaphuma kwisivumelwano sokuthwala ukudla lihlasela ngamandla indawo ezigcina ukudla kwele-Ukraine uthi elerussia selibhidlize izakhiwo zikazulu ezigcina ukudla ezilikhulu lamachumi ayisithupha 160 kwachitheka ukudla okwedlula isilinganiso samathani azinkulungwane ezingamakhulu amathathu 300,000 tons. Upawa uthi lezi ayisizo zakhiwo zebutho lakwele-Ukraine ngakho-ke elerussia lifuna ukubisela muva impilo kazulu ukubhidliza umnotho wakwele-Ukraine lokusebenzisa ukudla ukwenzela ukuthi uzulu avukele uhulumende uthi elemelika kalisoze livume elerussia ukuthi lenze lokhu upawa uthi ngontulikazi elemelika lasungula uhlelo lwe-agri-ukraine olokuvuselela ezokulima elizweni lonke jikelele loba lilwisana lelerussia elihlasela ngamandla uthi kusukela ngaleso sikhathi elemelika selisebenzise izigidi ezingamakhulu amathathu lengxenye $350 million njalo lathola izigidi ezingamakhulu amabili lengxenye $250 million endaweni ezijiyeneyo okwamanje uthi badinga imali efanayo ezavuselela ezokulima kwele-Ukraine upawa uthi uhlelo lolu luyabukeka okumangalisayo ngoba babambisana njalo lohulumente wakwele-Ukraine ukwakha indlela ezintsha zokugcina lokuthola amabele adliwa nguzulu emhlabeni wonke jikelele uthi sebevuselele njalo izitishi zokuthola ukudla Dunube River njalo elemelika lizancedisa ukulungisa imingcele yelizwe embalwa ukwenzela ukuba kube lula ukuthwala ukudla uphawa uthi sebevuselele njalo iziphala ezigcina ukudla okuyisilinganiso samathani afika isigidi lengxenye 1.5 million metric tons uthi lokhu kuzakwenza ukuba kungaboli ukudla okungakathunyezwa kwamanye amazwe uphinde wathi amakampani azimeleyo akuqela eBayer leyeCoteva anika abalimi imali inhlanyelo lemvundiso yefertilizer abaza kusebenzisa ngesikhathi sokulima lonyaka. Upawa uthi wonke lokhu kuzakwenza ukuba ele Ukraine lehlule ele Russia libuyele kusimo salo sokuba ngumaqhuzu ekunikeni uzulu ukudla.
Lolo ke bekuludaba oluveza imbono kahulumende welemelika lusifikisa emaphethelweni ohlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo. Ngilifisela impela sonto elichukela. Igama lami nguChris Gandle, ngisithi asidibaneni njalo ngomvulo ekuseni isikhathi esinye, kodwa silazo nsuku zonke ngo 7:30.